Siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 womvulo mhla ka 21 Mpalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Linga lichona njani izulukandaba mthwakazi omuhle welamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Even though Kodoko was trying to attack Sony Pukom, it was more of a horse and a rider. And the rider being ZANU PF. So, the unit is very good. I'm going to try unit.
Kusasa kunanzwa ilanga lokumanyana kwamabandla weZANU PF lePF ZAPU kusivumelwano esenziwa ngomnyaka ka-1987 kodwa abaningi bakhala ngokuthi akula okokuthakazelela.
Abantu bakhangela interest zangkhona babona ukuthi akutshintshi lutho ibhekeka tethi ZANU PF yekhokhelayo and abanye besebephonga ukudonda nje lokuyavota. Ngokwazi ukuthi vele ikhathi lethu ekhona yamaministers ngayeZANU PF.
Ibandla leZANU PF selilezikhundla eziyisithupha kobulawayo edalela ePhalamende kulandela ukunqoba kukhetho lwe-by-election enkulumane ngomgqibelo. Kuqhamuka umkhuhlane wenkomo i-anthrax esigabeni seMzingwane eMathebeleland South obikwa usuhlasele abantu phose amachumi amane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kusasa likhefu lokunanza ilanga lokumanyana kwamabandla athi eleZANU lele PF ZAPU kusivumelwano esenziwa ngomnyaka ka-1987. Lesi sivumelwano senziwa ngemva kokuxabana okwachiya abantu abaningi esigabeni seMathebeleland lesenkabazwe bebulewe ngombhuqazwe weGugurawundi. Kodwa namhla balutshwana abathi kulokumanyana elizweni kakhulu nxa sikhangela ukuthi ibandla leZAPU lavuselelwa ngumnumzana Dumiso Dabengwa labanye bakhe. Akulahlelo lukahulumende olwenziwayo ngaleli langa. Siqoxe lelunga le-MDCT umnumzana Nomeni Mabhena yena oyisiphathamandla sebandla leZAPU njalo waya kubandla leZANU PF ngemva kwesivumelwano se-Unity Accord umnumzana Nomeni Mabhena. UMabhena uthi sivumelwano lesi sahle satshabalala ngokubhubha kukamnumzana Joshua Nkomo onguye owayesayinalane lo mongameli Robert Mugabe.
Angazi abanye abangakhuluma nge-unity. Thina abanye sivela sisakhuluma nge-unity. Ngumdlalo ukukhuluma nge-unity. Akula unity ekhona. Even though Kodoko was trying unity, thina sasihlonipha uNkomo. Ngoba it was more of a horse and a rider. And the rider being ZANU PF. So i-unity vele akula into ethiwa i-unity mntanami.
Kodwa ke siyabona ukuthi bakhona abanye abeZAPU abalokhu bekhona kuZANU PF phansi kwe-unity yona le.
Angibazi, ngazi ukuthi ZAPU yaphuma loDabengo. Nxa bekhona abanye abazibizayo ukuthi bayiZAPU, angikwazi. Ungababuza bona bangakutshela ngomona.
Kodwa nxa likhangele khona elizweni lapha singathi kukhona yini ukubambana njengalokho okwakufunwa ngubaba uNkomo?
Akukho. Azange kuvele kube khona. And khathesi ambane ngathi sokuphambili ukwehlukana kwakhona. Ngoba yona i-unity leyo ukuthi iyalethani and nxa kuthiwa kule unity phela you are dovetailing. It's an equal thing.
Lo-ke ngumnumzana Nomeni Mabhena ebesixoxa la ecingweni ekobulawayo. Ibandla leZANU PF selilezikhundla eziyisithupha kobulawayo edalela ePhalamende kulandela ukunqoba kukhetho lwe-by-election esigabeni senkulumane ngempelasonto. Omela ibandla leZANU PF umnumzana Killian Sibanda uthole amavoti azinkulungwane ezimbili 2161 kwathi umnumzana Ngwalo Nyathi oweProgressive Democrats of Zimbabwe ekhokhelwa ngunkosazana Barbara Nyagomo wathola amavoti angamakhulu ayisithupha 680. uNkosazana Sibusisiwe Mpofu o Reformed Democrats of Zimbabwe ekhokhelwa umnumzana Elton Mangoma yena uthole amavoti afika phose amakhulu amane i-397. Inhlanganiso yebona ngezokhetho iZimbabwe Election Support Network iZESN isole lolukhetho isithi bekulengwalo ezimbili ezamavoters roll kulolunye olulabantu abayi 13,000 elinye njalo uluhlu lulabantu abayi 20,000. Linhlanganiso ithi lokhu kuyasoleka kakhulu ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi kuke kwaba lembiko yokuthi kuyaqilibezelwa kukhetho eZimbabwe. Amacele MDC kunye lamanye amabandla afana lezaphu kawangenanga kulolu khetho. Sixoxe lo sibanda yena onqobileyo sambuza ukuthi ukhangelele ukuthi uzaphathisa njani lesi sigaba.
Ya, into eqakathekile ukuthi njengoba liyakwazi ukuthi abantu benkulumane iblawaye yonke jikelele. Kulodubo lokuthi ama-sector avalwa, ama-sanctions asabalawo, and abantu kabalamsebenzi. And nxa into enkulu esokufana ukuthi siyilise, sivulwa khapha nephalamende ukuthi ngabe amafemu angakwanisela ukudinga iy'ndlela zokuthi avulwe abantu bazenze umsebenzi. Okwesibili, whilist abantu belindele imisebenzi leyo, kube le misebenzi yezandla abayenzayo labo engabancedisa empilweni yabo. Into ezinjengabo-value addition and so on, bezenze izinto zabo ngezandla zabo ukuthi kungabancedisa labo bethengisayo kwezinye indawo, bethengisela lapha lalaphana, bakwanise ukubaphilisa labantwana ukwenzela ukuthi abantwana bahambe esikolo lokudla kusuzakale esigabeni. Whilist kumele ukuthi lapha kulama-sections athile kulabantu abadubekayo abadinga ukuphila.
Ungathini kulabo abakhonona ngokuthi ukhetho aluhambanga kahle bekungani kulokunye abathi kumele kulungiswe?
Ukuthi nje like any njengoba lukhetho kahle belifeya njengoba lizena kakulamntu kuyongatsho ukuthi nje nxa ukhetho abeqondanga emntini eyabe engaphumelelanga but emntini eyabe ephumelele yabe iqondile ukuthi umuntu uyabe ekhala ngokuthi ukhetho luhambanga kuhle nxa ukuthi kungasawinanga okakungawinanga yena ngabe nxa kuyine yena kuyabe ukhetho luyabe luhambile.
Abanye njalo ngabathi wena uwine nge-2,000 votes kodwa i-MDC yayiwina ngabo-20,000. Kungani abantu bengavotanga ngobuningi?
Okokuqala asiloqinisa ukuthi i-MDC yawina nge-20,000. Ngo-2013 umuntu owawinayo we-MDC wayele-7,000, wesanu-PF wayele-2,400 elapha enkulumane. Nge-general election abantu bayakwazi ukuthi ukuwina kukapresident kuyatshintsha izinto. Omnye enye iphathi ngenyaka ifuna ukufa kowayo upresident, enye ifuna ukufa kowayo, and iyenzathi iba nkulu ekuthini abantu bayasukuma ngobuningi babo. So besukume ngobuningi babo kuyakwaniseka ukuthi amavoti abe maningi, but ku-by election abantu bayakhangela i-interest zangikhona babona ukuthi akutshintshi lutho ibheleke kathesi izanu-P F yikhokhelayo, and abanye besebephonge ukudonda nje lokuyavota ngokwazi ukuthi vele ikhabinethi ekhona yama-ministers ngayenza amapiyek. So abanye bebani-MDC abesayikhontestanga layo, nabanye nje vele yonke i-by-election wonke nge-history yethu eZimbabwe kuma-by-election lakudala lanxa i-MDC ingaboyikhotanga kwakuvele ama-by-election engabi lamadoda amaningi.
Lo-ke ngumnumzana Killian Sibanda onguye okhethwe kuba lelunga ledale lephalamende emele inkulumane engowebandla leZANU PF bekhuluma leStudio 7 ekoBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lakushortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abesifazane bathi ukube lokhu kuqakathekiswa obaba labantwana abangabafana lokhe goqo kibo ikakhulu abalesiphiwo sokuphatheka emisebenzini okwakuthiwa endulo ngiyabesilisa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lanxa sikhanya singesihle lesi simo singavumeli ukuthuthuka kwabesifazane kuthiwa bafuna ukuzenza amadoda bakhona asebesebenzise uhlakanipha kwabo bangena kwezamabhizimusi lezi lanxa beke babhekana lenkinga ebesivelela kubomkabo labakwabozala kodwa bakunqoba lokho. Omunye wabesifazane laba kungunkosikazi Eunice Dlamini yena owaqala engumongikazi kodwa wasekubona ukuba waphiwa kwezamabhizimusi egxile kakhulu kwezokuqoqwa kwemicimbicimbi lamadili okufana lemichado, amadili amankampani kanye lokuthakazelelwa kwensuku zokuzalwa ama-birthdays lokunye.
Ungananzelela vele abafana even abantwana bethu lokho befundisa ukuthi umfumeni wena ube phezu kamama in terms of everything, but it's how you approach your men. Ungamtshengisa ama-results, he should be able to move on. Kwezo sikhathi uyasithanje sanqondo wensingani kawuzwa lokho akwalisa khona, because at the end of the day uyabungabona ukuthi wena progress uyangaphi, but ezinye izinto lawe you have to think outside the box and say look, I can do this, give me a chance.
Unkosikazi Beauty Bulu ngomunye wabesifazane njalo asebazithuthukisa kwezamabhizimusi yena ephatheke kwezokutholisa indawo zokuhlala kuzethekeli engumnini weGlen Lodge kobulawayo. Bekunzima ekuqaleni ukungena kwezamabhizimusi unkosikazi Bhulu ethi ebebhekane lenkinga ezimbalwa kusukela kwangwakhe abakwabozala kanye lozulu jikelele lapho eqala ngesikhathi umnotho ucwayicwayiza ngomnyaka ka-2008.
Ngathi ngiqalisa yonale indawo esithi yiloji kwaba le nkulumo eziningi-ningi kwaba kundoda. Khathi sifuna ukwenzani lapha phakathi kwekhaya? Liyakwazi ukuthi indawo zokulala lezi zilalo bani? So nxa usunjalo awumelanga ubalaleli. Ye lokuthi umsebenzi wethu lo owe-tourism uyakwenza uhambe. Nxa uhamba uthiye abantwana, uthiye ubaba. Ubaba nguye oqala ehla khona nenethi hayi imhlangano yenu le isimningi kakhulu.
Udabuka ePlumtree unkosikazi Bhulu elabantwana abamantombazana amabili, omunye wabo esengothatha izifundo zokutshayela indizamchina kuthi omunye engothatha izifundo zokuba ngu-accountant. Okumqoka unkosikazi Bhulu uthi kuyikuba umuntu akhe ubungani labantu abakunhlangothi ezehlukeneyo aqakathekise njalo ukuphakamisa abanye omama ukuze bande abesifazane abangena kubhizimusi.
Ukuthi njengoba nginde lodge yami nginje abantu nxa bebuyile bayadla, ngidinga omama balenkukhu hambe mbathenga ngithenga inkukhu kubo, yibo labe ngibaqakathekisayo. Omunye ule mbhida yakhe ngiyayithenga imbhida, as small as they are ngiyabaqakathekisa. Wonke umuntu ole business ngoba ukuze ibhizinisi yami ihambe la kumele eyakhe ihambe. Yikho abanye sebeze bengikhulekela bethi hayi ngikhulekela ibhizinisi yakho, eyakho nxa ihamba uhambe yakho layo.
Lanxa abesifazane bebikwa beyibo abalinani eliphezulu elizweni bekusilinganiso sokungamachumi amahlanu lambili ekhulwini 52%, ingcwethi kwezomnotho zithi kuyibona ababhekana lobuyanga obedlulisa amalawulo ukwedlula abesilisa. Lanxa inhlolisiso esezithe zenziwa zikuveza ukuba kuyibo njalo abenza isebenze iminotho emazweni umhlaba wonke jikelele okubalisa eZimbabwe beqhuba imisebenzi yabo yona leyo emincinyane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. Kudaba olufanayo ugatsha lweZimbabwe National Statistics luthi inani labesilisa abamangalela omkabo bekhala ngokutshaywa liyaliqansa. Lolu gatsha luthi kulabo baba abafika phose inkulungwane ezintathu abathi bahlukuluzwa ngomkabo ngomnyaka odluleyo. Esikhathini esidluleyo bekulabesifazane abaningi kakhulu abesilisa bona bebalutshwane abalodubo lonalolu. Ukuhlaziya lolu daba siqoqele unkosazana Dorcas Banda omela isigaba seBulawayo East edalela ePhalamende othi khona vele ukulwa ezindlini kulicala.
Emthethweni okhona lapho eZimbabwe we-domestic violence akuvunyelwa ukuthi ubaba atshaye umama kumbe umama atshaye ubaba. Xa sikhangele i-domestic violence act esiyiphasisileyo kuphalamende edlulileyo engathi yi-7th parliament, umthetho nalawo uvele kawuvumeli le-domestic violence. Ukuliwa kwezindlini nje kakuvunyelwa. abantu bayaxoxisana nxa kwehlulene ahambe emthethweni bancedise nesingathi ngomantshi kumbe ngamapholisa abancedise ekhulunyiswane ihlale endlini abantu bekhululekile. Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi sizwe ukuthi obaba bagijime baye emthethweni baye besithi batshaye.
Ubona ungani izizathu zakhona kungaba kuyini ezibangela ukuthi kukhanye omama sebeyibo abatshaya obaba? Kungaba kuyikuthi lokho okuthiwa ngama-human rights kumbe ama-rights abo asebe ngani bayafaka phambili?
Ngiyabonga kakhulu. Ama-human rights uma siwakhangele kayehlukanisi ukuthi lawa ngabo baba, lawa ngabo mama. Xa sikhangele umuntu yena umuntu ulelungelo lakhe lokuthi ephile kahle, ebe ngumuntu ophilayo nje ekhululekile empilweni yakhe, ejabulile empilweni yakhe. Kodwa into engiyibonayo lapha engayenza kakhulu kube lo dlakelo ezinzima esekunanzelele kakhulu ukuthi ukuswelakala kwemali, ukuswelakala kwemisebenzi.
Olo ke ngunkosazana Dorcas Banda omela isigaba seBulawayo East edalele ePhalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekweBulawayo. Elingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama lamhlanje ke siqhubeka sikhangela udaba lomqeqeshi weqembu lenguqu elimela isizwe lama-Warriors uKalisto Pasua lokunenginengi okuyingxabangxoza okwenzakala kuzifa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe aweYurophu ibika ukuba isiqhelise isikhathi sokusebenza kwezijeziso zonotho ezethulelwa eleRussia ngezinye inyanga eziyisithupha ngokuphatheka kwalelo lizwe empini yakwele Ukraine. Obe ngumkhokheli wenhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni jikelele eFIFA uSepp Blatter ubikwa ezwakale esithi uzophindela kwezenguqu lapho ikomiti yeFIFA isethula isinqumo sokuthi angaphatheki kwezenguqu okweminyaka ethoba minwe mbili elandelayo. Kwezempila kahle lamhlanje sokuqhamuke umkhuhlane wenkomo i-anthrax esigabeni semzingwane eMathebeleland South obikwa usuhlasele abantu phose amachumi amane wabulala inkomo ezingaphezu kwaleli nani. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abangamachumi amathathu lesithupha babikwa sebehlaselwe yilo mkhuhlane wafa inkomo ezingamachumi amane lambili kulesi sigaba kumaviki amabili asanda kudlula ngenxa yalomkhuhlane we-anthrax iningi kwezempilakahle elithi liyaqala ukuwubona. Iningi labantu laba lelatshiwe ekliniki yeSibomvu ngomkhuhlane lo ongena ebantwini ngokudla inyama yenkomo egulayo. Okhangela ukwelatshwa kwezifuyo emangweni weMathebeleland South uDr Ernest Mdlongwa uthi lomkhuhlane wabonakala kumaviki amabili adlulileyo emadipa emzola kanye lemahanga. Ngenxa yalokhu uthi akula nkomo ezivunyelwa ukuphuma esigabeni seumzingwane ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane kwezinye indawo. Izakhamizi zithi kulakho ukuthi umkhuhlane lo ungene wobulawayo ngoba zathengisa inkomo zabo kumaviki asanda kudlula zisiyahlatshelwa isitshebo sokuthengisa kulelo dolobho. Umongikazi unkosikazi Progress Dube ungomunye walabo abahanjiswe ukuya kwelapha lomkhuhlane eSibomvu. Uthi kuqakathekile ukuthi abantu bangadli inyama yenkomo elomkhuhlane njalo bangayihlinzi lokuyihlinza ngoba lokhu kuyingozi. Abantu abaxwaye ukuthenga inyama endaweni lapho linyama engahlolwanga khona.
Kulomkhuhlane we-anthrax usutholakele, siyaxwayisa njalo ukuthi sinanzelele ukuthenga inyama ezihamba zithengiswa. Ngaba zichiphile sibili kakhulu kodwa kwesinye isikhathi siyathenga yangokufa.
uqhubeke esithi izibonakaliso zalomkhuhlane ikuba lezilonda emzimbeni kumbe ukuthwala nzima ukuphefumula. Abantu abasezindaweni lezi eziqhamukela umkhuhlane uthi bayaxwayiswa ukuthi baphange baye esibhedlela.
Izibonakaliso zalo mkhuhlane kungaba ukuba ngani isilonda kumbe ukuthuthuva emzimbeni, ukuzaba khona kwelanga kumbe kusiya kuviki, kungaba kuvuvuke kakhulu kumbe mbijana, kumbe umuntu abe lesisu esibuhlungu afuna ukuhlanza kumbe ahlanze, njalo kube lokukhwela kwe-temperature.
Lanxa iningi labongi beliqala ukubona lomkhuhlane, usiba lukhulu eMathebeleland South umnumzana Midiat Khumalo uthi uhulumende uphange wabafundisa ngokwelatshwa kwalomkhuhlane kanye lezibonakaliso zawo. Izakhamizi lazo zibe lomhlangano lapho abezempilakahle abakhulume ngokuthi bangazivikela njani. Isakhamuzi umnumzana Siphosami Mabhena uthi uhulumende kaphange alethe imithi edingakalayo bengakaphelelwa izifuyo ezivele zisengozini ngenxa yokusilela kwamadlelo. Umkhuhlane lo oqhamuke ngesikhathi lesi sigaba sisalwisana lomunye owe-foot and mouth uthi ubangelwa yikusilela kwamadibha kanye lemithi yokwelapha izifuyo osokufake impilo zabantu engozini njengoba usungene ebantwini.
Inkomo bezingani zidibha nzima, abanye ama-farmers ebengasabuyi lapha besizodibhisa isifuyo zabo because i-facility yakhona ibingekho hle kakhulu ukuze inkomo zidibhe. Inkomo besiseqisa kwesikhathi zidibhe once a month and because amanzi was a big challenge angithi.
Ingcitshi ekucubungileni ukuhlalisana kwabantu umnumzana Khumlani Maphosa uthi kuqhamuka kwemikhuhlane le eyingaziwa elizweni kubangelwa yokungaqhutshwa kuhle kwenhlelo zikaZulu ngenxa yokubhidlika kwenotho. Kulokhu inotho yelizwe yaqala ukubhidlika uthi ilizwe selabona imikhuhlane efana lecholera, ityphoid, khathesi i-anthrax, yonke eyisaziwa emabhukwini njengemikhuhlane yayike yabakhona kudala. Uthi limikhuhlane izaqhubeka iqhamuka ngenxa yobuyanga ebantwini lakuhulumende kuze kuqakathekiswe indlelo zempilakahle.
Sinanzelela ukuthi ikwanda kwemikhuhlane kule mikhuhlane leyethelelwanayo etshiyeneyo lakho kuyanda ngoba abantu bayanda. Sinanzelele futhi ubuyanga buyanda lendlala eZimbabwe. Nxa kule buyanga lendlala kwenza ukuthi imikhuhlane ithelelwane kalule, ngaba ngetholana ngokudla, ngemanzi, ngokuhlala kuhle kumbe ngezimacansini. So nxa singa-invest sibone ukuthi siyakhulisa ezempilakahle sizaba le nkinga yokuthi sizazithola sesigijima sesimatasa sesidinga abazasincedisa ukuthi silungise izinto sezonakele.
Umkhuhlane we-anthrax ubikwa okwakhathesi usendaweni zethusi, emsizini, eChalimbe, e-Irisville, eGongo kanye legodlwayo, zonke ezisesiqintinise umzingwane. Induna uGwebu owemzinyathi uncume abezempilakahle ngesiphatho sabo kulabo abahlaselwa ngomkhuhlane esithi balesiphatho njalo sebebanike imfundiso ngokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Lanxa iningi labantu lisazi ingozi zokuthenga inyama ezitaladeni, ukuthengiswa kwayo sokuyinjayelo ngenxa yentengo yayo ephansi ekhanga iningi kuZulu ongenelisiyo ukuyingenela ezitolo. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Umncintiswano womdlalo wenguqu oweZifa Unity Cup obekumele udlalwe kusasa awusekho. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhutshwe ngumongameli wenhlanganiso yeZifa uPhilip Chiyanga uthi umncintiswano weZifa Unity Cup awusela kuba khona kusasa. Lokhu kungoba kuzabe kungcwatshwa usomabhizimisi wakwaba isiphathamandla kurhulumente weZimbabwe onumzana Akai George yasemathuneni eHeroes Acre. Amaqembu athi ele Dynamo sele Cape United kanye lele Bulawayo City kubikwa besevumile ukuphatheka kulo mncintiswano ngemva kokwala ukungena kuwo okwenziwe liqembu leHighlanders lona obekuhlelwe ukuba lingqikilane lele Dynamos. Kusenjalo uChiyangwa ucele uxolo kumqeqetshi weqembu lesizwe uCalisto Pasua ngemva kokugconwa lomqeqetshi akwenziwe inhlanganiso yeZifa yona eke yamxotsha umsebenzi ensukwini ezedluleyo esethiswa icala lokuba lobudlelwano obungalunganga lomela abadlali uGibson Mahachi. UChiyangwa uphinde waxolisa njalo lakuMahachi obethe yena kumele iziphathamandla zeZifa ziqale zixolise ukuze uPasua ebuyele emsebenzini. ukuqotshwa kukapasua labasekeli bakhe kuphazamise amalungiselelo eqembu lesizwe lona elilungiselela ukuyaphatheka kwimidlalo yetshana ezaqhutshelwa elizweni leRwanda ekuqaleni komnyaka ozayo. Ingcitshi yezomdlalo wenguqu uFarai Kamambura uchaze ukubiselwa emsebenzini kukapasua njengento enhle kakhulu. Iqembu lama-Warriors likhangelelwe ukuvuselela amalungiselelo alo kusasa. Kolunye udaba elumelana lomdlalo wenguqu, iqembu leyamakhandeni yelamajaha yaleminyaka engaphansi kwe-10 lathoba munembili yilo eliphakamise inkezo yalo nyaka yomncintiswano wemabale ka-Under-18 tournament. Lokhu ngemva kokunqoba elikwenzele Highlanders nge-4-3 ngemva kokutshawa kwembekwa ngensonto enkundleni ye-Papa Fields. Umdlalo lo ubuphelela amaqembu engutshikilobhanqa 1-1. Iqembu leyamakhandeni linqobe lesabona nge-1 kanyaka kusigaba se-semifinal, ukuthi iqembu le-Highlanders lifinyelele kusigaba se-final ngemva kokunqoba elesantos nge-4 kanyaka. Limidlalo iqoqwa ngomdlali weqembu le-Highlanders uMelusi Mabaleka Sibanda. Omunye wabancedisane lo Mabaleka uhlanganisa lemidlalo uBheka Sibanda uthi isifiso sabo yikuba limidlalo ikhule isabalale lilizwe eminyakeni elandelayo.
UMabaleka lokho akwenzayo is one of the best. Loba nje ehlupa edinga lokho lalokho, but siyamncedisa la singcedisa khona, and I wish him, wish it ukuthi kuhlale kusenzakala each and every year yena le tournament, and uNkulunkulu abelayo Mabaleka.
Umgadli weqembu le-Highlanders uMcCarthy Dube nguyothethe umvuzo we-top goal scorer ngemva kokuba ehlohlekane, kuthi umdlali we-Highlanders uBen Munzaka nguyokhethwe ukuba ngumdlali odlale ukwedlula abanye, ikanti umvuzo kanozinto obambe ukwedlula abanye uthethwe nguWatson Moyo odlalela iqembu le-Makhandeni. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Yebo kambe balaleli, sekuyisikhathi sokulibalela imbiko esithole nge-email, Facebook la nge-WhatsApp. Siqale ngokulethulela imbiko evele kini balaleli bethu eliyithumele nge-WhatsApp.
Igama nginguRapson Mwale, ngihlala enjube ku-A. Ngithanda ukufisela ukhisimusi omuhle ubaba wami osentumbane nosisi wami osentumbane. Ngizofisela lo sisi wami ohlala ePhumula South uNakero. Ngifisele lo sisi wami uNamadube ohlala e-Old Phumula nabantwana bakhe. Bulise le ngane zami ezisele eGoli. Akhisimusi wakulo mnyaka kawumnandanga ngoba thina sisebenze eGoli sibulawa irate yokutshintsha ama-rands to US dollar ngoba irandi kayisasebenzi lapha eZimbabwe. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi be-Studio 7. Libingelelwa nguZefania Ndebele ose-DRC eLumbumbashi. Ngithi unjani umsebenzi khona ngapho? Kodwa hayi, ngiyeza liqhuba kahle. Ngithi ngicela libingelele abatwabami abasekhaya eZimbabwe, eKadoma, eMunumutapa, ku-house number 2430. Ngithi kunjani nasibongile, lo sibongile. Ngithi lidlale kuhle iKhisimusi, mina kangibuyi. Ngisemsebenzini e-DRC. Mbona ngizabuya ku-next year, mhlaka-1 bemhlaka-2. Ngiyekhaya lapho enzala khona esigabeni sikaMathupula eManzi Muhle line. Ngibingelela bonke nje abaku imuli yakoNdebele. Ngibingelela umama osekhaya. Ngithi mama, enjani impilo khona ngabo la ndikhulisa iKhisimusi? Hathi mina sakuphilile ngapha emazweni.
Hayi, sibongile ke kubalaleli bethu labo abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lani lilakho ukuzwa eyenu imbiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com. Inombolo ze-WhatsApp zithi 1-202-465-0318. Okwamanje ke sikhangele ebezikhokhela. Kusasa kunanzwa ilanga lokumanyana kwamabandla weZANU-PF le-PF ZAPU kusivumelwano esenziwa ngomnyaka ka-1987, kodwa abaningi bakhala ngokuthi akula kokuthakazelela. Ibandla leZANU-PF selilezikhundla eziyisithupha kobulawayo edalele ePhalamende kulandela ukunqoba kukhetho lwe-by-election eNkulumane. kuqhamuke umkhuhlane wenkomo i-anthrax esigabeni semzingwane eMathebeleland South. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandes, lithiya ku-Studio 7 Live Talk. Lilale.